Good night.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night.
Siyabonga Chris Lomavela silichona njani emakhaya siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 9 ngompalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
kuyadanisa sibili ukuthi sekwanise inyanga ezingu-9 engazakali ukuthi ongaphi and kutshengisa ukuthi uhulumende walelilizwe vele kaphathekanga ngokumdinga ukuthi bancedisane lemoni yakhe kanye kanye kathi ukuthi basize ukudinga udangala.
Olwela amalungelo oluntu othunjwe ngombimbitho umnumzana iTaizamara ofikise inyanga eziyisishiyagalolunye enyamalele namuhla.
Njenge-UNFPS sabona kulungile ukuthi khona sidinge isiphicamfundo zikhangelisise ukuthi kutshoni nxa sisithi sesibaningi ukwedlula lokho esasiyikho ngo-1982 kubangelwa yikuyini.
Kwethulwa impumela yenhlolisiso yokuhluzisisa uhlelo lokubalwa kwabantu eveza ukwehla kwenani lemuli ezilabantwana abanengi. Isizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zithi ikhisimusi yalo nyaka izaba nzima njengoba irandi abalithweleyo liphelelwa ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Olwela amalungelo oluntu othunjwe ngombimbitho umnumzana iTaizamara ofikise inyanga eziyisishiyagalolunye enyamalele namuhla kungazakali ukuthi usaphila na kumbe hatshi. UZamara yena oevame ukutshengisela labangane bakhe e-Africa Unity Square besithi umongameli Robert Mugabe sokumele achiye umbuso wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Lanxa umthethwandaba walaya amapholisa ukuthi adinge uZamara eqinile njalo azise imuli yakhe ngokuthi sefike ngaphi ngemizamo yawo, akwenzakali lokhu. Ilanga lokunyamalala kukaZamara liza lapho ilizwe likhangelelwe ukubambana lamanyamazi omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo oluntu ele-Human Rights Day kusasa. Sixhume omunye owayevame ukutshengisela loZamara umnumzana Charles Nyoni.
Kuyadanisa sibili ukuthi sekwanise inyanga ezingu-9 engazakali ukuthi ongaphi and kutshengisa ukuthi uhulumende walelilizwe vele kaphathekanga ngokumdinga ukuthi bancedisane lemoni yakhe kanye kanye lathi ukuthi basincede ukudinga uZamara ukuthi atholakale abuyiselwe kwakhe kwabakibo ngoba uhulumende lokhu ezithulile. Uhulumende vele kakuhluphi even amapholisa kakuhluphi ukulandela umthetho owagujwa idlali elaphezulu.
Isikhangele isikhathi sesiside kangaka, libona ngani lokhu ephila na?
Thina sibona ngani ulokhu ephila njengoba singazange satshengiswa isidumbu sakhe kumbe sike sibone nje amathambo akhe. Sibona nje ukuthi abamthathayo, abamthumbayo balokhu benaye bemgcinile nje. Bayaselayo badinga indlela yokuthi bengamletha njani ngoba bakhethe ukuthi aphonge uvumbuluka imibuzo yakhona iyabe isiningi. So ukusaphila ulokhu esaphila silini.
Injongo anyamalala ngayo liqhubeka ngayo na?
Injongo yakhe kasiyishiyi and asiyishiyanga ngoba ukuyishiya kuyabe sekutshengisa vele ukuthi sesimbetrayile imisebenzi ayoyenza ukuthi kathesi nje siphakathi kokulungiselela enye i-demonstration elandela ngemuva kwale esayenzayo ngesikhathi kule ikhasa lapho esademonstrator sifuna ukuthi olandela umongameli welizwe uvimpoko aphume ehotelini. So sileke sayenza pho sisiya phambili.
Siyabona ukubana yebo wanyamalala ngelanga lalamhlanje kunyanga eziyisishiyagalolunye ezedluleyo. Kusasa mhlakatheni lilanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele. Kuyini ongathanda ukukutsho kuhulumende ngalolu daba?
Kuhulumende waleli lizwe ngiyacela nje lokumkhanyiselela ukuthi bakithi benkosi alikeni lilandile ezama-human rights like liwa-respect-e nje okokuqala nje ukuthi nje upresident Mgabe simkhumbule laye izine ngaze athiye umsebenzi wangaze ahambe lapha angaya khona nje kodwa imemori yakhe umele sisale silaye ngokusipha nje uDamara njengomunye wethu esasisebenza laye.
Umnumzana Charles Sinyoni ngowenhlanganiso eyayikhokhelwa umnumzana Itai Dzamara i-Occupy Africa Unity Square. Abugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency bemanyene labe United Nations Population Fund vethule impumela enhlolisiso yokuhluzisisa uhlelo lokubalwa kwabantu i-census yomnyaka ka-2012 eveza ukwehla kwenani lemuli ezilabantwana abaningi. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni owenzelwe ewoteleni yeHarare International Conference Center, umeli we-United Nations Population Fund, UNFPA, kuleli, umnumzana Sheikh Tiziane Sise, uveze ukuba bakubone kufanele baqhube linhlolisiso ngenjongo yokuphathisa uhulumende ukuthi ahlele inhlelo zakhe zentuthuko elolwazi olwaneleyo. Enye engcwethi eziqhube linhlolisiso uProfessor Marvelous Mhloyi, wohlangothi olubona ngezenani labantu ekolitshini le-University of Zimbabwe, uthi lanxa linhlolisiso iveza ukwehla kwenani labantwana emulini lokhe liphezulu kakhulu inani labo mama ababa labantwana besesebancinyane abakuminyaka esukela kwelithumi lanhlanu kusiya kwelithumi lasitshiyagalolunye 15 to 19 years. Unkosazana Margaret Masanga ngomunye wabakuhlangothi lwezokukhulumisana enhlanganisweni ye-UNFPA ogcizelele ukuba kungani bekubone kufanele baqhube linhlolisiso.
Njenge-UNFPA sabona kulungile ukuthi khona sidinge isikhwicamfundo zikhangelisise ukuthi kutshoni nxa sisithi sesibaningi ukwedlula lokho sasiyikho ngo-1982 kubangelwa yikuyini. Kwatholakala ukuthi khona since 1982 kwatholakala sekule-HIV and AIDS. Ukuhlala kwethu sokutshintshile, singathi i-economy yethu yayisithi ihamba itshintsha, lokho lakho kuka-affecta ukuthi lathi sihlala njani njengamaZimbabweans.
Kuqakathekile ukuba kukhangelisiswe okumunyethwe yi-census le ukuze kuphathise uhulumende, kuveza unkosazana Masanga.
Njenge-government of Zimbabwe labo babefuna i-information leyo ukuthi babekwazi ukuthi nxa bebelungisisa i-economy, indaba ze-health, indaba ze-education, lamanye ama-social services watholayo kuhulumende bebekwazi ukuthi abantu bangaki yikwini okufunakalayo, kufunakala ngaphi. Nxa sikhangela indaba ze-health, babekhangela ukuthi khona omama abaningi abazalayo kathesi bale minyaka emingaki. Nxa kuthiwa khona bayaswela kumbeni babeletha abantwana aba-HIV positive, kubangelwa yikuyini, kumele sihambise ama-services khona ngale bahlala ngapho mama bona labo.
Linhlolisiso iveza njalo isimo sokufa kwabantu elizweni kanye lokuthi abantu bayabe sebebanengi okunganani eZimbabwe eminyakeni engamashumi amabili azayo. Ungenwe zinkokheli ezivele kuhlangothi ezithi olweZimstats, iziphathamandla zikahulumende abe-UNFPA lenkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo lumhlangano. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abaphila ngokuthengisa abaku informal sector sebethule ugwalo lwezikhalazo zabo kuhulumende olumumethe abafuna kulungisiswe ukuze benelise ukuqhuba umsebenzi wabo kakuhle endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lokhu kulandela umhlangano wabaphila ngokuzenzela abavela kundawana ezitshiyeneyo zelizwe owenzelwe eHarare izolo uqoqwa inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy. Amalunga ngobuningi bawo asole kakhulu indlela abaphathwa ngayo. Unkosikazi Lidia Maphosa osebenzela ePlumtree uthi sokudingakala ukuba lolu daba lulungisiswe.
Siyagijinyiswa kulabanye bethu abathengisayo emgwaqweni, bagijimiswa nsuku zonke bethathela impahla zabo, basuke bengasazi ukuthi baqalele ngapi. Kukanti thina sifuna ukuthi uhulumende wethu siyamthanda njalo siyamhlonipha, esikufunayo ukuthi basidingele indlela yokuthi lathi sihlonipheke sinjalo sisemsebenzini, ngoba ukuba kulumsebenzi esikiwo ayisiko ukuthi sizithandele.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali yelizwe oleZimbabwe Revenue Authority ZIMRA bebekhona labo emhlanganweni lo bekhuthaza amalunga ezithiya ukuba amanyane akhulume ngazwilinye kudaba lwemithetho. Umnumzane Elijah Mutemeri ongumcebisi kule inhlanganiso uthi imithetho ikhathaza abaphila ngokuzenzela.
IZIMRA beyisithi yona nxa becharge i-tax bathi presumptive tax. I-presumptive tax bathi of anything lakho ukuthenge bayakubhatalisa 10%. Kodwa bebesithi bona lingabuya sihlale phansi sikhulume lisitshele sibili ukuthi lifuna ukuthi siyenzeni, sure singayehlisi itheksi leyo.
Ugwalo lwepetition lolu lukhuthaza uhulumende ukuba etholise abantu abazisebenzela indawo ezinhle zokusebenzela. Ehlane lo mkhuba omubi wokukhetha abantu kusiya ngokuthi basekela bandla bani kwezombusazwe, kwehlise inani lamalunga edale lephalamende kunye ledale lekhabhinethi kulo kugumula izisebenzi zikahulumende ama-civil servants, njalo ukuba uhulumende ananze amalungelo abo kulandelwa iziqondiso zesisekelo sombuso selizwe esitsha. Unkosikazi Sithabile Thuma osebenzela eGwanda uthi kudingakala ke ukuba bethuliswe izinto ezifana lezambuzi, indawo ezinhle zokusebenzela, nelungelo lokusebenza lasebusuku.
Sithengisa emini kuphela, yethi sisendleleni yokusuka eBeit Bridge usiya koBulawayo. Usuka eBeit Bridge usiya koBulawayo uyedlula ingqe yisikhathi. Manje nxa sithengisa, sithengisa ngesikhathi esingasisi ukuthi kwesikhathi abanye babe befisa lokuthi bathengise ngezikhathi zantambama. Uthi ngabe kulamalayithi lapha abathengisela khona kule ndlela ukuthi labana bedlulayo ngezikhathi zama-late hours bazuza ukuthi bababone.
Inkampani ye-Old Mutual layo izimele kulo mhlangano yakhuthaza abasebenza bezimele ukuba babe lo mkhuba wokulungisesela elakusasa ngokulondoloza imali labo bengena kwinhlelo ezitsheneyo abanazo. Inhlanganiso yezithiya inikeze isipho samabhini kukhansili yedolobha leHarare njengendlela yokukhomba ukuba bazinikele ukugcina idolobha abasebenzela kilo lihlanzekile. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Isizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zithi izabamunyo ikhisimusi yalonyaka njengoba irandi abalithweleyo liqhubeka elisiwa amandla, njalo lingasathengi eZimbabwe. Irandi lokhe lisehla amandla okokuthi kuzadingeka umuntu abele 1000 rand ukuze athole amadola phose angamachumi ayisikhombisa i-$68. Kubika uBenedictine Hlapho.
Iningi lezalwane zeZimbabwe kele South Africa lithi imitshaqana isibotshiwe njengoba sebelungele ukuya kudla ikhisimusi lezihlobo labangane eZimbabwe. Kodwa kukuwa kwesindo seranda abalithweleyo sekutshiye iningi lingazi kuyozalwa nkomoni nxa befika ekhaya. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Ben Masuku uthi uphose waqaleka ngenyanga epheleleyo ngesikhathi esekhaya lapho athi uthe siyantshintsha khona amarandi azinkulungwane zilitshumi lane 14,000 rands, bamupha inkulungwane eyodwa yamadola $1,000. Ukwazi abanengi ukuthi njengoba amabombo esebheka ekhaya ngekhisimusi umuntu ahle abophele ekuphenduka enqulweni.
December kunzima ukuthi survive kanjani ekhaya, angiziboni ngihamba solonge irandi linje ngoba kufana nokulahla imali. Khona ngiyafisa ukuthi ngabe ngiyahamba ngoba bengivele ngihambile manje, kodwa ke kuzoba nzima ukuthi ngibuyele ngoba irandi alina value at all compared to idollar.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi kuhle umuntu ahle asuke kwele South Africa esephethe amadola haji ukuyazithola ususehliswa ebhasini imali siphelile.
Akulanto esingayenza, sizazama ukuthi sitshintshe khona lapho kusemthethweni. Asitshintshe ezitaradeni lokhu kokurobha lokhu kokufejafeja okwenziwa ngalo. Sizatshintsha imali khona lapha. Uhulumende walapho uyavuma ukuthi abantu batshintshe imali uma bephuma besiyadla.
Lobanje ukungena lokudla eZimbabwe sekulukhuni ngenxa yokuqonga komthelo. Umnumzana Masuku uthi kuzabangcono ukuthi abantu bahle bathenge ukudla kwele South Africa.
Idola ivalue yayo manje is too high, of which ma uzohamba vele nje ungathi awunamali nje. For example, ma uthenga igrosa liye $1,000 eZimbabwe, ngeke uyikompare negrosa liye $14,470 la South Africa, because $14,470 uyodinga iveni ukuthi uyithwale, kodwa $1,000 uyakufaka nasebhutini e-private car. So mpela nje kunzima kakhulu.
Unkomo uthi usizi ukuthi iningi kalilazo incwadi ezemthethweni ezifuneka emabhanga nxa uzontshintsha imali.
Kodwa inkinga yokuthi abantu abakithi abanye abalawo amaphepha ukuthi bahambe bazothenga amadola lana. Phela lapha baphonga ukuthi ngisele idola bengakwazi ukuthi ungubani uvela ngaphi. Bayacela ukuthi ngxe usifuna ukuganga ngalo. Kufanele uzazise ukuthi ungubani, ufaka amaphepha akho, unika amarandi bakunikeza idola.
Utokunye osekubakhathaza kakhulu ukuthi sekulamanye amavinkili avele sesithi wona kawemukeli irandi. Imele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esiphandela imoli siseSouth Africa. Umnumzana Thoba Mabena odabuka eShake eMathebeleland South ukhala ngokwehla kwerandi. Asizweni exoxalo Gibbs Dube wo Studio 7.
Ndizenza unye construction nje ukwakha siyavala manje ungasizala mos.
Yo livala nini konapho?
Siyavala nge-14 ba.
Ye, akusitshela ukuthi konapho ukuhlala eGoli kunjani nxa ukuthi usebenzela inkampani yokwakha.
Kungcono kulasekhaya because lapha uyakhona ukuthi uthola imali ukuthi ukhona ukuthumela ogogo labomkhulu imali yeshukela lo nje eSouth. Kodwa ngama ungale ekhaya. Ama usebenza kwenzakithini angeke uyithole le mali oyithola ngapha.
Ye, so kodwa singathi ke yona imali ongani uyayithola njengoba ke irand lingani liwile kangaka. Iyenela yini lo nyaka ukuthi udobadobhe wekhisimusi?
Indaba yerand lesi sisebenzisa leyo umkhulu siyithenge amarandi akhona sothenga kumkhulu. Abo 14 rand something, angazi ukuthi manje liyabe likumalini, ngingazi nje njengamanje liyabe liyimalini. Futhi uma uthola nje u-100 rand uyawuseva lo 100 rand usuthenga la komkhulu. Bathi uma beyithola lekhaya bayithole ngama-US dollar ngoba ungayithumela irandi lekhaya bathi is 1 to 6 kwesinye isikhathi 1 to 7 uyayibona ke tu.
Uzabuyela yini ekhaya ukuthi uye udlalela ikhisimusi?
Angiboni ukuthi ngizokhona ukuthi ngiphumelele ukuhamba ngoba manje ngiyabona ukuthi uma ngahamba ngizofika le khaya ngingabi le mali ukuthi ngibashiyele le bakhona ukuthenga ugrosali mo. Ngizenze ukuthi ngiyithumele le mali le bakhona ukuthenga ugrosali, ngiyona ke ngikhuluma labo nje namafoni.
Ye, singathi-ke khonapho nxa ungahlala ungayanga ekhaya pho uzasala usenzani?
Ngizoba ngihleli nje endlini nje just ngihlale lo mdeni wami nje lapha abantwana nje lo nkosikazi.
Singathi-ke imuli yakho ikhona khonapho kodwa ogogo yibo abasekhaya?
Ya, ugogo labo omkhulu yibo abasekhaya.
Bangaphi kwangikhona khona ngale khaya?
BaseGwanda.
Ngaphi kweGwanda mnumzane?
EGwanda ngaseShaka le ewebsayitini yamatshetsheni ba.
So ke akusitshele ukuthi nxa bekhona ngale khaya bajale ukuthi batholeni okuvela kuwe?
Angishayo uyathumezela irayisi, ishukela, abafuda. Yazi lamasubusubu, intinte lamadringi, intinte lezenze ngibathumela zona, sengibafakela le mali ukuthi bathenge umilimili.
Eh, ujalo ubathumezela nini?
Into engiyenza dube ngibathumela every after 3 months. After 3 months ngiyabathumela, after 3 months. Kulezi nyanga eziyi-2, yebo ngibeka imali, nyanga ezi-3 ngiyabathumela, kanjalo kanjalo.
Kodwa kuyathumezeka yini mnumzana? Uthumeza ngani?
Yeyi, awungayisho leyo wabathumela. Na umanetha ma uthenge, lesi ngithenge igrosali 800. Ma ngifika laphana bafika bathi bafuna u-400, sokusuba i-1.2. and you took 100 rand mangiri abathumezela eish ay kuba inkinga muzi la uma la ithanga njengamanje ngiyathenga ngiyabuza ibus ukuthi ngigibele ngikhaya 800 rand.
UThoba Mabhena isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa ubexoxa ecingweni loGibbs Dube eseJohannesburg. Kulive Talk lamhlanje sikhangela udaba lomlweli welungelo loluntu uItai Tsamara osefikise inyanga eziyisishiyagalolunye enyamalele. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weTanzania unanze ilanga lokuthola uzibuse namuhla hatshi ngokufola okuvame ukwenziwa kodwa ngohlelo lokuthanyela lokudobha izibi endaweni zonke zelizwe. UMongameli John Magufuli ube ngomunye weziphathamandla ebezidobha izibi lokuthanyela esigodlweni salelo lizwe iDar es Salaam. Izizalwane zeRwanda zikhangelelwe ukuvota ngevikezayo kureferendum ephezu kwenguquko efuna ukwenziwa kusisekelo sombuso ukuze sivumele uMongameli Paul Kagame ukuthi ancedise kukhetho lukamongameli okwehlandla lesithathu. Izihambi phakathi kweZimbabwe leBotswana zamukele ngentokozo ukubotshwa kwamanye amapholisa ngecala lokudinga ukufumbathiswa ngomalayitha emngceleni wePlumtree. Zithi inyathelo lokubopha amapholisa leli kumele lithumele umlayezo wokuthi iZimbabwe ayisekeli inkohliso efana lokufumbathisa emgwaqweni. Kubika uMartin Gwenya.
Ukubotshwa kwamapholisa amathathu phezu kwedaba lokufuna ukufumbathiswa amalayitha emngceleni wePlumtree sokwamukelela iningi lisithi ngumlayezo ozafaka isibindi kuZulu. Iningi kade likhonona ngesiphatho samapholisa ikakhulu ukufuna ukufumbathiswa izihambi ezivela phandle kwelizwe. Bathi noma nje kubotshwe amanye amapholisa kumele kube khona utshengisa isifiso kuhlangothi lukahulumende ukuthi inkohlakaliso le ayilunganga njalo ilakho ukulimaza igama lelizwe. UNdaba Sibanda uthi kumele uhulumende aqhubeke afake elihlo elibukhali athi kumapholisa kuphela kodwa kusebenza izikaZulu.
Ukubotshwa kwamapholisa la kade phatheke kuma-bribery akufanelanga ukuthi kube yi-incident kodwa kufanele ukuthi kube yi-culture kahulumente ukuze bebonise ukuthi abatolerate i-corruption in the system.
UNkosazana Velisizwe Siziba yena uthi uyakwamukela ukubotshwa kwamapholisa kodwa umkhuhlane ofumbathisa ungabe ubhahe okudlula ucatshangelwayo.
Sithemba ukuthi lokho kwenzekele ngokubotshwa kwalamapholisa kuzasikhulula kakhulu ngoba imali yonke besiyisebenza sithi kodwa ibiphelele emadodeni nalapha. Kodwa njengoba sebebanjiwe maybe sithemba kuzabuyela kube kuhle lathi sisebenze sibe nezimali ezikhwameni.
Ngokunjalo abalimota ezilayitsha abantu kanye lempahla ababizwa ngokuthi ngomalayitsha bathi kade sebezwile ukufumbathisa amapholisa ayehlisa inzuzo yebhizimusi yabo. URita Hlabangana uthi akusebenzeki njalo akuhambeki lula ngenxa yamapholisa acela okuncane emgwaqweni.
Siyabonga ukuthi la mapholisa ade esihlukumeza befuna ukudizwa sebesusiwe lapha eborder. Silethemba yokuthi sokuzaba normali abanye labo abazabuya lapha basoze benza into yokuhlukumeza leyi bese sithwele nzima njengoba amalayitha sishona sidiza nsuku zonke sisiye eGoli siphinde siphenduke ngapha.
Kukanti omunye wakhe uThemba Nkosi Ncube uthi mhlawumbe ukubotshwa kwamapholisa lawa kuza kudala ukuthi abanye babo bengafisi ukucela ukufumbathiswa. Ukubotshwa kwalamapholisa kulandele ukuthi omunye umalayitha athaphe amazwi abo becela okuncane. Sebeke babo zibonakalisa phambi komthethwandaba wePlumtree lapho icala labo elizangena khona. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 zabulungile eBotswana.
Siyabonga Martin. Ke ngilifake ezandleni zejaha elidala uChris Gande ngamafitshane esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Thembi Nkosi Sibindi umgcini sihlalo webandla le MDCT esigabeni seMatabeleland North. Okwamhlala ngiyakwamukela kuhlelo. Ye, ungasitshela ukuthi umumo umi njani khona ngapho edolobheni leVictoria Falls njengoba sisizwa kuthiwa kuyaphithizela ngomhlangano weZANU-PF?
Ya, umhlangano weZANU-PF uqalise kuthani? Ukufika ama-delegates amaningi siwabone eqalisa ukugcwala edorobheni. But into ongani yahlupha kakhulu esikhathazayo njengabahlali beVictoria Falls ukubana kwaqala kwabuya amapholisa amaningi, ama-CIO amaningi, amasosha amaningi ayiyo ahlukuluza abantu endaweni zokuzinathela, abantu abazihambelayo ebusuku. Uyaphonga ubuze utshayo uphela kuthiwa udingani uvela ngaphi, and akuse kuyi-curfew engadikleywanga ukuthi kungahambi ebusuku eVictoria Falls. Sokusesabeka ngazi ukuthi lomhlangano bona unande ukuzohlukumeza abantu kumbe babuyile bona abantu bezame uzowenza umhlangano wabo. Yinto ngani sidanisa thina nezakhamuzi zefolos ukuthi hawu kathi phathe ngathi yebusa ehlukuluza abantu kuzokuhamba njani? Because abantu bokhayisimo bezano phela bekokomparensi kufuna abantu bazenzela imisebenzi yabo yansuku zonke, kodwa akusasebenzeki. Abantu bathathela impahla abathengisayo bahlukuluza bayathaba ngabantu abazithi bengamapholisa beku-plan clothe sisakwazi ukuthi sokuyimpi yini kumbe kuhamba njani.
Sizwa kuthiwa abanye abalezindlu bakhweze imbadalo yokuthi umuntu arente, ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lokho?
Yeah, I think okunye kungasiloqiniso, okunye kwezinye indawo liqiniso, ngoba phela uyabona liphathi iphathi engaselamali. So abantu babevela kwezinye indawo abanezihlobo zabo abahlala lapha eVictoria Falls sebedinga indawo zokulala. Yikho abantu labo abanye abangathatha ama-chances ngokuthi khona bababhadalise izindlu zabo kulala kwabo penight. Kodwa thina sikubona kungaba yinto maybe engakhiya i-follows ukuthi abanemali, ngoba nje kusikhuluma kunje so iyakwazi i-tourism lapha eVictoria vela isekho. Akuna industry yakhona i-tourism. Khonokho abantu nabo nxa bengakhoza bazuza uzindijana uthenga umpuphu yabe ku-right. But abantu bangikhona abaningi abezano vele ngabantu ababuya benganamali, abantu ababuya bezihluphekela bengalasenti ngoba abantu bathemba ukuthi baza kudla khona bazayenza ukomparensi. Labo abakhulu babo bahlala emahoteleni but bokuova abaningi abanamali bazihawulela lapho bazinakhela amasensi emabhawala.
Yena uZulu uthini ngomhlangano lo?
UZulu wefolosi kukhanya yena kathabanga. Labanye abantu abezano-PF esibaziyo abahlala lapha eVictoria Falls kukhanya abadabanga, bathi akusajabulisi kuzano-PF because ungakhuluma uyaxoshwa, ungenza anything ozama ukuthi ulombono liqiniso uyahlukunyezwa. Labo ngodwa bakhala ukuthi bahlukumezana kakhulu, yikho sokusenza intshukuntshu yabo abaningi esasibazi hlala labo napha bezano. Abanye bangabahambi kukonferensi.
Hhayi, kuyozwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli lonke elindaleleyo ngalesi sikhathi. Yimi uThembi Nkosi Sibindi engikhulumayo, abaningi liyangazi kakhulu.
Hhayi, lathi sibongile. Lo-ke bekungumnumzana Thembi Nkosi Sibindi umgcini sihlalo webandla le-MDCT esigabeni seMatabeleland North, ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilalo.
Siyabonga jaha lezansi ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Olwela malungelo luntu othunjwe ngombimbitho umnumzana Itayitza Mara ufikise inyanga ezisishiyagalolunye enyamalele namuhla. Kwethulwa impumela enhlolisiso yokuhluzisisa uhlelo lokubalwa kwabantu eveza ukwehla kwenani lemuli ezilabantwana abanengi. kwaneleke mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilala.